Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimile sishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 zibandlela 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Elena per capita is going to realize something like 560 local Zimbabwean dollars, which is less than $1 US per year.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzabanzima ukuthi abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo besithi lokhu indlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho.
UZulu jikelele kazange wathintwa abantu abakonsultwanga ngokunjalo ama boundaries amanengi afakwayo abantu abavumelani lawo ngoba kabazange bathintwa kabazange baboniswa.
Uhulumende wazise izolo amalunga edale lephalamende ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo lwe delimitation. Lokhu kusehlula ukuthi uKevin McCarthy webandla lama-Republicans avotelwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumlawuli wedale lephalamende lakwele Melika ele House of Representatives ngemva kwensuku ezimbili zokuvota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzabanzima ukuba abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo besithi lokhu indlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho ngoba kusobala ukuthi imali eyabelwe ugatsha lwezemfundo ku-national budget ingeneli. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba umsekeli kamphathi intambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo ebike ukuba uhulumende uzazama ngazo zonke indlela ukuba abantwana befunde kungelambadalo ngesikhathi leZimbabwe lulungiselela ukuvula kwezikolo ngeviki ezayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe ATUZ umnumzana Obed Masaraure ubike ukuba kabathokozi ngale mali.
Elena the capita is going to realize something like 560 local Zimbabwean dollars, which is less than $1 US per year.
Ngomnyaka umntwana uzathola imali engafiki idola ukuba afunde. Thina silezikolo ezidula kakhulu nxa sikhangela inhlolithiso eyenziwa ngabe World Remit.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende acace ukuba uzayithola ngaphi limali. Ababalisi bathi limali incane kakhulu nxa kuqathaniswa laleyo okumele iphiwe izikolo besithi uhulumende aqakathekisa imfundo. Abazali bathi kunzima ukuba ngomumo wezomnotho weselizweni bakhangelele ukwenelisa ukuthola imali yokubhadala indleko yezikolo. Umnumzana Ebert Mpala olomntwana oyaqala izifundo zeprimary kugrade 1 uthi uthwele amagabha avuzayo.
Lokho kukhulunywa nguhulumende into yamanga le. Asiqeda ukubhadala ama-school fees kathesi. Ngabe kuyikuthi bathi fresh education maybe ebantwini abazwanana labo.
Lokhu kusekelwe ngomunye umzali umnumzana Norman Sibindi yena othi imali efunwa izikolo ifunakala ilidola leMelika lona abangelalo.
Mina owamntwana uRobert Redwood Mfile bahle bathi bafuna eyabo leyi eAmelika esibiza singama-US dollars bafuna i-cash umntwana engene esikolweni. So kuba yinto esisindelayo ukuthi abantwana bazafunda pho ngoba bathi umntwana ufanele bebhadale i-fees ukuthi engene esikolweni. So angazi ukuthi njengoba sebeyasixotshela abantwana umntwana uzayenzani, uhulumende uzasinceda njani.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende yehlule ngoba isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thakunkala Ndoro engaphendulanga imibuzo ethunyelwe enkundleni yeWhatsApp kodwa utshele iphephandaba leHerald ngolwesibili ukuthi izikolo sezilungelele ukwamukela abantwana ngomvulo mhlaka 9 Zibandlela lapho zivulwa. Incishi kwezemfundo lenhlanganiso ezimela ababalisi zithi imali eyaphiwa ugatsha lolu kayeneli ukuba lokhu kufezeke. Uhulumende uthi ugatsha lwezemfundo yabantwana abasanda ukuqala izikolo olwe infant education luzathola amabhiliyoni angamakhulu amahlanu akuleli 500 billion kuthi imfundo yaphansi eprimary izathola 1 billion ukuthi eyaphezulu loba isecondary izathola izigidi eziphezulu kwamakhulu amane 430 million Zimbabwean dollars. Ngimele 27 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende izolo wazise amalunga edale lePhalamende ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo ole delimitation olohlelo lokuguqulwa kwemingcele kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. Lomhlangano uqhutshwa kusasa mhla ka 6 Zibandlela. Lesi saziso sibuye sakhipha njalo ukubana akusimalunga onke azakwenelisa ukuba sedale kusasa ngoba kulodubo lwendawo zokufikela eHarare. Kusitsho ukuthi amalunga avela ngaphandle kwedolobho leHarare wona azaxhunyaniswa enkundleni yobulembu iZoom kulomhlangano. Sixoxe lommeli wange West edale lePhalamende umnumzana Godfrey Dube ukuzwa umbono wakhe ngalolu daba.
Yebo, kuliqiniso sibili ukuthi sesibiziwe ngePhalamende ukuthi sizoyamukela i-report yeZEC yokwehlukanisa lisabelo lokhu esikubiza sithi ngama-constituents. But sibiziwe ukuthi sibe khona kusasa, kodwa okukhona ukuthi ngenxa yohlupho lwezimali ngePhalamende kukhanya kabayenelisi ukuthi sonke sizokuthi gwaqa ngedale lePhalamende. So kusasetshenziswa lokho kuthiwa iZoom link kuza kuthi abaseHarare maybe kube yibo abalethuba ukuthi ba-attende in person, lalabo abanjengama-chief whip labanye nje abaseduzane leHarare ukuthi bangafika eHarare bayenze lo msebenzi base bebuyela ekhaya.
Lizwa njani ngesikhathi sakhona elibizwa ngaso liphakathi kwekhefu?
Okuyisimangaliso ukuthi we feel noma singakabile position ethize njengama-political parties, but esikunazelela ukuthi i-timing efakiweyo kayiqondanga, i-timing okwenziwe ngayo kayisisiyo, bekumele kulungiswe ngendlela eyiyo ukuthi ilesikhathi abantu babelaso. Njalo leyi i-report kumele ngabe yanikezwa u-president ngesikhathi esifaneleyo abantu bonke sebedlulile phakathi kwekhefu. Kodwa kuyisimanga ukuthi sokuyinto kungathi nje ngiyobuthumuthumu, akusacaci kahle ngathi kulokunye okufihlwayo. So sokusuka kusimangalise thina njengamalunga edale lePhalamende ukuthi kathi kuyini okukhona.
Kwaba lokuxoxisana na ngalo umbiko ungakenziwa.
Ku-obala ukuthi uZulu jikelele kazange wathintwa, abantu abakonsultwanga, ngokunjalo ama-boundaries amaningi afakwayo abantu kabavumelani lawo ngoba kabazange bathintwa, kabazange baboniswa. Akakula muntu ohambileyo echasisa ukuthi hambe lolu hlelo kuyini okukhangeleleyo. So kuphonguba into yesidumejume nje kubuzwa abantu abalutshwane bayaziswe lokhu lalokhu, but umuntu uZulu wonke sibile kazange walithola ithuba lokuthi atsho ulumbono, or ama-stakeholders athize kazange lithola ithuba lokuthi atsho ulumbono othize. So kuzaba indaba enzima phezu kwamalunga ePhalamende. Ngiyakukholwa kusasa ukuthi siyayamukela i-ripoti leyi. Sokufakiwe i-ad hoc committee okuthiwa izacungukula, then isizayiletha futhi i-ripoti mhla ka-13 January. Sesihlala njalo ngemva kwamalanga athize, I'm sure mhla ka-16 iyaqala ukudibhethwa, so kukhulunywa ngayo. Ngilethemba ukuthi amalunga amaningi azaphakamisa ukungathokozi kwawo ngendlela lolu hlelo oluphethwe ngayo.
Lolu hlelo olwemingcele lwenziwa ngemva kwesikhathi esingakanani?
Le yinto eyenziwa every 10 years, so kumele iyenziwe ngendlela ezicacileyo, ngendlela ezobala, ngendlela ezisuthisa uZulu wonke weZimbabwe. Okwamanje uluZulu akasuthiseki ngendlela okuhambe ngayo. Ungathi uyakhangela amanye amawadi lakhe lapha
kodwa esisikhona thina ngefollow samanye amawadi ayahlanganiswa amanye ayenzwa lokhu lalokhu but abantu kababuzwanga kuground kubuzwe ama individuals athize 1 or 2 3 kwahle kwabunjwa into eza affecta umuntu wonke okwethi 10 years ezibuyayo so kuyisicelo njalo sikhangela ukuthi lapha nxa sesikhulumisana ilindaba le kuzamele ibiselwe emva iyeqaliswa gacha maybe nxa kwehlule okwalesi sikhathi we revert back to what it was ngo 2018 sisebenze sinjalo siqhubeka sisiya phambili
umnumzana Godfrey Dube lilunga lebandla le-CCC njalo umela isabelo se-Wange West edale le-parlamente imizamo yokubamba amalunga edale le-parlamente amela ibandla le-ZANU PF yehlule ngoba bebengakusabeli omakhale khukhwini babo Ukhetho lokudinga usomlomo wedale le-parlamente ele-House of Representatives lase-Melika luqhubekela phambili namuhla. U-Kevin McCarthy nguye ofuna lesi sikhundla, kodwa kuyehlula ngoba amanye amalunga ebandla lakhe engafuni ukuthi asiphathe lesi sikhundla. U-McCarthy bamvimba ngokukhetha abanye abancintisana laye bengabe bandla linye. Ibizo lalowo owayengumongameli umnumzana Donald Trump liyathutsha lapha lalaphayana ekuvinjweni kukaMcCarthy. Sixoxe lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbono wami mbona ngani izinto ezizakala ngendlela ezizakala ngayo ngoba iparty yama-Republican khona manje ayilakho ukubambana. Lokhu yatshiwa ngu-Donald Trump imimazonzo imingenyawo olulodwa kabakatholi i-leader eyiyo engabakhokhela kusiya phambili. Siyananzelela ukuthi yena uMcCarthy ube yi-minority leader eminyakeni eminingi esikhathi sika-Trump. So kukhona okunye okuningi okubi okwenziwa ngu-Trump yena owakukhangelayo wakhangela eceleni kumbe sibi wakutolerator ikakhulu indaba zama-conspiracy theories siyananzelela ukuthi uMcCarthy ubekhanya laye elodaka ebusweni even indlela adila ngayo owenzakala ngo-January 6 wayekhanya engumuntu ongani uyatolerator ubukliwe buka-Trump lama white nationalists. So ngombono wami mbona ngani khonokho kuyenza ama members amalutshwane ama Republican engani ayathikiza ukuthi amvotele. Ngikho sibona nje kungani ama number kawahlangani kodwa I'm sure kulama negotiation ayenzakalayo kuyakhulunywa mhlawumbe bazogcina bayatholile ama number bafunayo kodwa khonokho ukuthi mbona ngani kuyaqala ukuthi wenzakale ukuthi kube lama-ballot adlula i-ballot eyodwa kujayele nje ukuthi kuvotwe ka-1 kulunge but khathesi bavota oka-number 6 kukhanya lokhe elenkinga lokhe kule deadlock sizabona ukuthi kuyaphetha ngani
siyabona lapha lalaphaya igama likamnumzana Donald Trump liyathutsha ubona ungani uTrump elokhu elesisindo yini ebandleni lama-Republican
yebo kungenzakala ukuthi uDonald Trump lokhe elesandla kuphathi yama-Republican ngibona ngombono wami bakhona abantu abathanda uMcCarthy ngoba bemthandela ukuthi wekelela uDonald Trump esenza ubukliwi kodwa kube khona abanye abangafuniyo ukuthi Republican Party iqhubeke ngendlela eyiyo
lo ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esigabeni se-New York Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Libikwa lokhu liqongile inani lezisebenzi ezigunyulwa umsebenzi kwenkampani ethengisa impahla ebulenjini emazweni omhlaba e-Amazon. Leli nani libikwa selifika kunkulungwane ezilitshumi lathoba minwembili 18,000 phansi kohlelo lwabo lokwehlisa indleko yokuholisa izisebenzi. Lokhu kuphume embikweni owethulwe umqondisi wale inkampani u-Chief Executive Izolo. Umongameli William Ruto wele Kenya ubike izolo ukuba uhulumende wakhe uzaqinisa umsebenzi wokubuthanisa imithelo eminyakeni emibili elandelayo ukuze enelise ukwehlisa imali ayibolekayo enhlanganisweni ezithiyeneyo zomhlaba. Amabandla aphikisayo. Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukuwabhidlisa kungakenziwa ukhetho oluqakathekileyo lonyaka. Athi ukubotshwa amahlayana kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change lawe Mthwakazi Republic Party lamanye kuveza ukuba uhulumende kaMnangagwa uzonda ukuphikiswa. Athi akusakhankaseki emphakathini ngoba abaphikisayo bayabotshwa bengenza imhlangano lozulu. Kubotshwe amakhansila amabili izolo akubandla le-CCC okuthiwa ephule imithetho yelizwe ngokukhulumisana labathengisa impahla emgwaqweni njalo lezakhamizi. Okwamanje uMnumzana Job Skala omele izengeza West edalele ephalamende ekubandla le-CCC uselenyanga phose eziyisikhombisa evalelwe eChikurubi Maximum Prison njalo kulamalunga ebandla le-MRP lawo avalelwe entilongweni. Uyakhala lozulu ngokwenzakala elizweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance kanye lomnumzana Joseph Chuma, ilunga leZANU-PF Central Committee. Uncube usungula lingxoxo.
Uhulumende ubhule waluthwala kusukela ngo-1980 kuze kube namhlanje. Njengoba kulokhetho lona lolu amaphaphu lezibindi ayachaya nanxa ungasiwe wezani. Vele uyakwazi ukuthi khona usenkingeni, uthwalelwe ubhulo, uzabe usemajele, kwabanye imhlangano iyavalwa, kuthiwe khona haya kulazimota zamapolisi, manpower intutshwana. Wena uzenzele nje umhlangano wakho usithe ebantwini, hayi ngifuna ukuba ngukansila, babe bephezu kwakho. Abantu ababulala abantu ubathola bekhululekile. Ufica umuntu uphiwe ibail kodwa ngumuntu obulela umuntu, but umuntu obesenza umhlangano kumele ayefela esitokisini kumbeni ejele. O-voters roll bona laba asoze babonakale babuthu. Vele kwenziwa sithwayela ubhulo entweni yonke. Ilizwe lifile, ilizwe lifile, kade sikuthiwa emadorobheni kuthiwa yi-opposition. Ungakhangela silo mgwaqo wenkayi thina. Umgwaqo wenkayi kawenziwa kodwa silabo MP abezanu kodwa.
Yes, ibe kunapho.
Akula mgwaqo.
Yes, ibe kunapho singakangeni kakhulu. Siye kugolide, uyazwela lapho golide bakala abaphikisayo. Siyabonile njalo kulaba amakhansila amabili awe-CCC abotshweyo njalo lo Skala, uJob Skala lokho ephakathi khona ngale. So ke libatholela ubhulo ngaliphi la?
Ngiyabazi ama opposition activists njalo abanye abamele ama parliament abanye ama councillors abangakazi beligqobe eminyango kwenkamba yamapolisa kube ezidokisini kodwa labo bayakhankasa njalo abanye bakona benqoba sibili baze bayongena ama parliament lasemakhansilini angikhona khona ngale bengazange bayiboshwe kungenxa eyokuthi bona bayenza izinto zabo belandela imithetho yelizwe ekhona ebamba wonke umuntu, ayibambi kumbe umuntu we-TPC kumbe weMthakazi kumbe umuntu weZANU-PF kumbe weZAPU, ibamba wonke umuntu. So kulabanye abafruze izinto ngandlela ndingakhona kade sokutsho okaJob Skala. OkaJob Skala akulandele politics lokwa umuntu owayevele ezenzela into zakhe waya phambi kwe-court yamnika ibail lama-conditions angikhona ukuthi nxa uthatha ibail kumele uzibambe kanje. Nxa ungakela ukwenza khonoko mhlawumbe uphenduka lapha phambi kwethu sizakhipha konke lokwanade sikunike khona ama-privilege lawana sesikufaka ngephakathi. Indaba yakho ithethwe uphakathi ngoba uyakuthengisa ukuthi una awufuna
ukunjani
ukulalela lokulandela izimiso zabo ezifakiwe khona phana. So izinto abantu abazenzela bona bodwa, I've seen mina ukansila wami lapha enumber 6 laphana kakazaboshwe, u-MP wami lapha ephila nampoboma kakazaboshwe. So is many other parts of the countries ama-MPs ama-councillors amaningi ngabakazi beboshwe ngoba bayenza izinto belandela
imithetho. Bancube bazwela ugolide lapho uyakhuluma. So ke uthi bakhona abanye benu abangamahlongandlebe, so ikho ngazani kuyahlupha khona.
Yeah, ugolide uzahlekwa la ngokungonana kuyahleka osokusiza umuntu nxa ekhuluma. Nxa wake walalela uInos Nkala ekhuluma ngesikhathi sakhe kodwa ekugcineni wagcina selikhuluma iqiniso. Bakhuluma ugolide ngesikhathi sikaMgabe ekugcineni beqa bavumelana lathi ukuthi khona uMgabe ugangi. Kanti esuyakuveza futhi ugolide ukuthi ungaba muhle kubo ugolide kawula problem njengoba ekhuluma ngabokhansila bakhe. Umuntu ongathintwayo ngolunge kuyo izanu lobe ezakhuluma ngo-PF wakhe akusebenzi izanu leya ayisiyo ka-PF izabi izanu yale sikhuluma ngayo izanu nge-idea ngezenzo zayo zakudala othuma bengekho kubuyo ibagijimisa la kathesi sebegijima layo sebempongoloza kube yibo asebethwele umphongolo wokuklabalala bekuzanu akusebenzi okuyilinto khona lo akusebenzi nje kuyakwazi futhi uthuma njengoba ekhuluma khona into ekhona thuma yekelana abantu bakhululeke impi eyaliwayo yayingeyokuthi umuntu kakhululeke namhlanje waye kumele umuntu akhululeke ngoba uyizana
thuma
izelelelehlwe ngusmithi lakhe inkalakata zezindlu ezilama-40 lokuzeni ezilama-40 bedrooms kodwa lisithi kulamasandla lisedlula usmith abazange bakwenze balokhu elikwenza sikhuluma khona apha sibathathu nguwe thuma osuthi kakhulu okwedlula sonke khona
Asifundeni ukuhloniphana ngezikhathi zonke being in different political setups akutsho ukuthi wena so kumele ubone anda wena olelungelo lokukhonya kumbe lokuthethisa udlula abanye abantu lokwana ukuthi ngisela nje kuphela emptiness oyabe usulabo ungumuntu okumele ngabe uyahlonishwa it's very simple into lokho ngiyakhuluma mina ngithi kona ama councillors amaningi lama MPs amaningi abamele ama opposition parties abakaze belinuke ijambo lepolice kumbe benuke istokisi ngenxa yokuthi baba besenza izinto ngendlela efaneleyo akusiyo ndlela ezana uPF lena
lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma ilunga lezano PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bebexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo zikhala ezimathonsi intatheli izindaba zesifazane ngezehlakalo zokuhlukunyezwa ezihlangane lazo ngomnyaka ka-2022 lezi zehlakalo ezibuhlungu bezibangelwa ngabezombusazwe abezomthetho abomvikela kanye lozulu ngokwakhe zithi njalo zithandazela ukuba lumnyaka ka-2023 uza kuba lobungcono lanxa kusesatshelwa ukuthi udlakela lwezombusazwe lulakho ukuqonga lapho elizwe lizaqhuba ukhetho Mavis Kama usethulela loludaba ngokugcweleyo
intatheli izindaba zesifazane lezi zithi zihlezi zisesabela impilo zazo ngenxa yokuthi zona zihlukunyezwa ngokuphindiweyo Okwaqala ngoba zingeze esifazane okwesibili ngoba ziqhubha umsebenzi wokuthapha indaba wona ovele uyingozi enye intatheli izindaba esebenza izimele ululu Brenda Harris ulandisa ngahlezi ehlangana lakho yena lezinye intatheli izindaba zesifazane njengaye
ongakhangelisisa nxa besifazane bethapha izindaba eziphathelane lezombusazwe bahlukunyezwa yilaba balezikhundla eziphezulu kanye lalaba ababanikeza izindaba amasosi ngesilungu kanye lalaba abasebenza labo okwenza imisebenzi yabo ibe nzima.
Uthi simtshayisa ngovalo kakhulu isikhathi sokhetho uBrenda Harris lapho athi ziyanda kakhulu izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba zesifazane elizweni. Enye intatheli zindaba yesifazane uVivian Marara uthi kuyadingeka ukuba lendlela ezingasiza ukubatholisa usizo olulondoloza impila kahle yengqondo yalezi ntatheli zindaba lapho zithe zedlula ebunzimeni bokuhlukunyezwa ngendlela ezichiyeneyo ze psychosocial support.
Kumele kube lama priorities ukuthi ama organizations abe lama trainings okuncedisa ama female journalists ukuthi baziphatha kanjani bengahamba phandle ukuya gather ama stories and ukuthi apart from ukugather ama stories phandle baziphatha kanjani kuma online platforms because yiyo enye indawo lapho esibona khona ama female journalists ehlukumezwa kakhulu.
Amabandla ezombusazwe amabili ayiwona amakhulu elizweni eleZANU PF lele Citizens Coalition for Change bathi bazimisele ukubona ukuthi zivikelekile intatheli zindaba kakhulukazi zesifazane ngesikhathi ziqhuba umsebenzi lapho ilizwe libhekane lokhetho lomnyaka ka-2023. Umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kuZANU PF uMnumzana Thafazi kwaMgwadi uthi bona benza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi zilondolozekile intatheli zindaba kakhulukazi ezesifazane lapho ziqhuba umsebenzi wazo.
We strive to create an environment of safety that is universal to all of them.
Siyazama ukwenza ukuthi lo mumo usebenzele bonke abesilisa labesifazane ngoba le ntatheli zindaba zesilisa ziyahlukunyezwa lazo. Yikho nje lapho sisenza ukuthi ukhona lomumo senze ukuba ngosebenzela bonke abesilisa labesifazana. Siwathatha amanyathelo lapho kube le mbiko yokuthi ukhona ohlukunyeziweyo.
Umsekeli wesikhulumeli ebandleni le-TCCC uMnumzana Ostalo Sisiziba uthi minengi imizamo abayenzayo ukubona ukuthi basebenzisana kakuhle lentatheli zindaba zilondolozekile engekho owebandla lakhe ozihlukumezayo.
Sesaphuma lohlelo lokubana sincedise ama-journalist ngokuwapha ama-tech njalo sibapheke lama-reflector abhalwe ukuthi imedia lokufundisa abe-security bethu ukwenzela ukubana kuhlonitshwe njalo ke ku-provide e-platform yalaba-ke abathatha izindaba-ke kunhlanganiso yethu kuma-program ethu njengebandla. Kubalulekile ukubana-ke ama-journalist noma avumelana lathi la angavumelani lathi ephiwe-ke ithuba lokubana bethaphe izindaba kunhlanganiso yethu bebekwazi sikwenza lalokho ke esikumelayo.
Kusenjalo abeZimbabwe Republic Police bakhuthaza ukuqakathekiswa kokwenza ube ngolondolozekileyo umumo ukuze zisebenze ziphephile intatheli izindaba zesifazane zona ezibhekane lobunzima obuphindiweyo bokuthi ngoba zingeze sifazane nganxanye ziyintatheli izindaba. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk namhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okuhlelwa ngabesifazane ukuze benelise ukuziphilisa ngalumnyaka esiwusungulayo oka-2023. Singekehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzabanzima ukuba abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo besithi lokhu yindlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho. Uhulumende izolo wazise amalunga edale lephalamende ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo lwe-delimitation. Lokhu kusehlula ukuthi Kevin McCarthy webandla lama-Republicans akhethwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumlawuli wedale lephalamende lakwelemelika ele-House of Representatives ngemva kwensuku ezimbili zokuvota. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past six ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakare.